Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngoba ujonga kanti miringo kusinika izindaba ngolimi lesishona. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 zibandlela 2024 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abezana PF bathi bayasisekela isinqumo esithethwe yi South Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine emthethandaba owe ICJ. Sesiguquliwe isahluko somthetho ukuvikela abantwana kwezocansi ebesivumela ukubana umuntu angahlangana kwezocansi lo ntombazana oleminyaka elishumi lasithupha 16. Imidlalo yomncintiswano we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu awe Africa azanqikelana khona ebanga isicoco ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyasisekela isinqumo esithethwe ngele South Africa esokuphanyeka emthethwandaba omkhulu wamazwe omhlaba owe International Criminal Court of Justice udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine empini yalo leqembu ele Hamas. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngele South Africa ngoba lokhu kuza kwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke kungelani lokuba ngabe umhlobo u. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi izanu PF kumele iqale izinuke amakwapa ime ukugijimela indaba zase-Israel ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
Izanu PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa e-Israel South Africa and International Court of Justice njani yona la yakhomida i-genocide emathekweleleni ke-Gugulhund labo kufuze bahanjiswe zizabahambisa zizadinga amagqwetha ke alobungcitsho obukwanileyo bahanjiswe labo International Court of Justice baye thonisiswa ke indaba zabo ze-Gugulhund lezinye indaba eziningi ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 le-violence elokhu isenzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqathaniswe lokwenzakala eZimbabwe, kodwa laye esekela inyathelo ele South Africa.
Lokho okwenzakala kwele Palestine akunyeki kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine lokhu kuvela kumbali yamazwe lawa, njalo lokhu kuqakathekile ku-international relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela ele South Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine leIsrael kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa ilahleke indlela ngoba iSouth Africa igijime yaya eIsrael yathumela amagqwetha ayo eIsrael. Ukokondema uhulumende waseIsrael isithi Israel iyabulala abantu basePalestina, Israel iyabulala. Konke lokhu akuna qiniso ngoba iSouth Africa ishiya iZimbabwe apha ecaleni oru next door oru kumelwane ukuthi ilungise uEmerson Mnangagwa nezano PF regime nendaba yombuso kaEmerson Mnangagwa from 23 August.
Ele South Africa izolo liphanyeke isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba oyeICJ lisithi ilizwe leIsrael lephula umthetho weGenocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu leHamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel lathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulelo emthethondaba we-ICJ ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganeni munye lentatheli izindaba owenzelwe eHarare, umnumzana Chris Mtshangwa, isikhulumeli seZANU PF, uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlela ibandla eliphikisayo le-CCC eliqhubeka lilokudonselana osowudala ukuhlelwa kokhetho lwama-by-elections ngemva kokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ephalamende lakumakhansili ngelinye yale inkokheli. Kubika umlondolozi Ndlovu njalo.
Umtswangwa uthi iZANU PF isidiniwe ngokuba lokhu ichitha isikhathi ihlela ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwa ikuxotshana kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende lakumakhansili.
Asithabi ukuba siyaqhubeka sisiya kukhetho ngoba bayalwa. Sake sababona na owelfman Ncube owende lochamisa bekhulumisana, haji ngabakwenzi lokhu.
Umtswangwa uqhubeke sithi kungelani lalokhu okukhulunywa ngabantu ukuba umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala we-CCC usebenza neZANU PF ubona ngabamazi uChabangu. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kusobala ngendlela uChabangu asebenza ngayo ukuba ubambisana labeZANU PF.
Ubufakazi silabo butshengisa ukuthi uChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU PF ukudunga amanzi ade-clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa. Kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona sebezamlahla vele yiwumkhuba weZANU PF yakusebenzisa ukusebenzisa ibisekulahla njengesikorobho. UChabangu laye uzalahlwa njengesikorobho njengabomonzura labanye abasetshenziswayo emuva le balahlwa njengesikorobho.
Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Moyo esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla amakhulu ukuze ilizwe lime ukuqhubeka lisenza ukhetho lona oluqeda imali elizweni.
Kumele amabandla lawa akhulumisane ngoba ukhetho seledlula, lokhu kuqedela ilizwe imali eningi kakhulu.
Ukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende awezwimba East, Koromonzi, South, Seke, Phelandaba, Chabalala laseMkhoba eGweru ndawonye lokhetho eziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuxotshwa kwabameli bendawo lezi abe-CCC nguChabangu esithi kabaseyiwo malunga ebandla leli ngasikhathi sinye ibandla leli lisithi akasuye siphathamandla salo evele engasilunga labo. Kule ndaba eziningi-ningi ezisemthethwandaba zokuphikisa izinqumo azithathayo kodwa esekelwa imthethwandaba lomlawuli wedale lephalamende ukuthatha izinqumo azithathayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela ababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibika ukubana izakhamizi zaseMtoko sezivale esinye isikolo salumango ngemva kokuxotshwa umphathisikolo umsekeli wakhe labanye ababalisi zisithi zifuna umphathi kanye lababalisi abavela emangweni wazo. izakamizi lezi zibikwazi thethe izehluthulelo zama ofisi esikolo lesi zawapha umbalisi ophuma emangweni lo zathi kumele akhokhele le into esolwe kakhulu iPTUZ isithi akulunganga ukuthi abazali baxotshe ababalisi ngoba bengaveli kuleyo ndawo esigabeni seMathebeleland kulodaba oluhambelana lalolu lapho abazali abakhala khona ngababalisi abangakhulumi ulimi lwesiNdebele kanye lezinye indimi ezikhulunywa ngabantwana kulumango ngoba bevela ezigabeni ezinye ezigoqela eMashonaland bathi njalo abanye bababalisi laba bafundisa isiNdebele lanxa bengasazi ukuhle okubangela ukubana abantwana bagcine befundiswa ulimi olungaqondanga. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lomabhalane ogatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro ngalolu daba. Kunjalo nje impumela yemihloliso AA level yanyakinye ibikwa isikhona. Umongameli Emerson Mnangagwa uguqule umthetho wokuvikela abantwana kwezocansi owe Statutory Instrument 2 of 2024 esebenzisa amandla awaphiwa isisekelo sombuso awe Presidential Powers Temporary Measures Act. Linguquko yethule ngemva kodaba olukhwezwe emthethandaba owe Constitutional Court lokuphikisa ukuvunyelwa kwabantu ubana bahlangane emacansini labantwana abaleminyaka elishumi lasithupha 16 kodwa bengavunyelwa ukuthi bende bengakafikisi iminyaka elishumi lasishiyagalombili 18. Umthetho uyengezelele njalo isigwebo secala lokuhlangana emacansini lomntwana ophansi kweminyaka elishumi lasithupha. Ngakho ke umuntu engatholakala elecala lokuya emacansini lomntwana onje ulakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka efika elishumi. Uthabo Kancube weStudio 7 uxoxa legqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu ochasisa kabanzi ngalinguquko.
EZimbabwe kwakulomthetho owavumela umntwana ole 16 years ukuthi alalwe laye. Yiwumthetho wawukhona. Kwasokusiba lesenzo esihle esokuthi kuyiwe e-court okuthiwa yi-constitutional court ku-case kaKawenda versus Minister of Justice lapho kwayiwa khona enkundleni enkulu yesisekelo sombuso constitutional court. Abahambe e-constitutional court bahamba bayaveza ukuthi umntwana ole 16 years akumelanga lalwe laye, uyabe sesemncane njalo kakula ngqondo ukuthi kuthiwe umuntu wenelisa ukuthi ende esele 18 years kodwa kuthiwe kakulalwe laye ele 16 years.
I-constitutional court yakwamukela njani ke lokho?
I-constitutional court yasamukela isicelo lesi yasisithi yona umthetho lo othi wona umntwana kalalwe laye ele 16 years kalisilo cala kawuhambisani lesisekelo sombuso okutsho ukuthi unconstitutional. I-constitutional court yasisithi inika uminister of justice 12 months ukuthi alungisise lokhu ngoku-amenda umthetho. U-12 months lezi yasisithi isi-suspenda ukuvunyelwa kwabantu ukuthi balale labantwana abale 16 years pending ukuthi nge-12 months lezi uMinister of Justice uyabe eselungise umthetho wahambelana lalokho okukhulunywe yi-constitutional court. I-judgment le ekaKawenda versus Minister of Justice yaphiwa mhla ka 24 May 2022. I-12 months lezi zaphela mhla ka 25 May 2023.
Seziphelile inyanga lezi, kuyini okwenziwayo?
Seziphelile, uMinister of Justice ubengatshintshanga umthetho okutsho ukuthi umgoqolwane wawufakwe yi-constitutional court wasuswela ke amandla abantu abalala labantwana abale 16 years from iperiod engale kuka 25 May 2023 kabasavajwa licala esikubone ku case ka State versus Nkosilathi Gumbo enziwe lijaji lakoBulawayo uDube Banda. Kuyikubona kwami ukuthi uhulumende esebonile ukuthi kwaba lokuphambanisa kakhulu ukuthi i 12 months zidlule uMinister of Justice engafakanga lo umthetho. President esebenzisa ama temporary powers akhe wasefaka ke leyi okuthiwa ngama regulations lawa esebenzisa ama presidential powers temporary measures wase kulungisisa lokhu.
Umthetho lo utshintsheni
senze ukuthi kube licala ukuthi umntalale lo mntwana ole 16 years. So kuqakathekile abantu okumele babekwazi ukuthi ama presidential powers asesetshenzisiwe sokulicala. Kodwa ngokufanayo isikhalazo sokuthi kusasa kumele uhulumende ananzelele ikakhulu laba abakuma ministries kakulunganga ukuthi upresident azasebenzisa ama temporary powers yet kwakule 12 months okwakumele kulungisiswe khona lokho.
Lo ke bekungumnumzana Ephraim Ndlovu, ingcwethi kwezemithetho oligqwetha eHarare, ubexoxa lapho ecingweni loTaboka Ncube owe-Studio 7. UZulu wasemzini wePhumula South koBulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa atshele inkundla yeZim Live kubana akwaziwa kubana inyawo lezi ngezikabani, ngokunjalo athi abangaba lolwazi lokuthi lomuntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumbele athinte ngocingo unombolo ezithi 0292 603266. Ngizaphinda njalo, 0292 603266, kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba kunombolo ezithi 0775 503 357, 0775 503 357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo. Nyakenye kubiwa kubulawe abantu abaphezu kwekhulu lengxenye 160. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo councillor kaward 9 kobulawayo umnomzana Donaldson Mabutho.
Hey, into iyadadisa mfowethu Nkomo. Into sibili ehlukumeza abantu nxa sizibize njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zograde zona lezi ethi sikhokhelayo koBulawayo. Nje sinje sicela njalo si-aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise, ngoba abantu kulezi nsuku sebelokugana kulama-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngamaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthwakazi phakathi kwezigozini ezinhle nezakhamizi ezinhle zakoBulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba nomuntu nje ongasincedisa njengokuthi i-challenge uvuka uphoseduzandle edede lamapholisa or kumaletter box kuma-suggestion box awepholisi kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba bagana bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke
okhona. Sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha ya koBulawayo. Kansela, kungaba kusenzakalani kulezi nsuku koBulawayo? So kungumhlambe kazelusile yini?
Uyabona umoya osegoli ukanya vele lelo demoni sivakatshele ngapha koBulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu or ukubulala umuntu. Kuyinto kakhulu edanisayo, kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga. Abanye ke yizona sezizigebenga-ke ezikane zidinga ke imali or impahla ezigade kulezinye ngaboma-cellphone amakhalekhukhwini ukuthi bethathe bedelisa. Into le ibona kakhulu-ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu. Abantu abaningi nje abasela i-source of yathi source of income and abantu abasesazi ukuthi bebabhaka into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umthe not or ukuthi sithole lokho-ke akutholayo. Ibobe libona lezulu lokunakwana alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuliki. Na umuntu impilo yomuntu ngiphonga ukutshabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into ke sabezama ukuthi sigcine phakathi kwamthokazi omuhle uBulawayo omuhle ukuthi hayi bakwakithi. Impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu kokuqala kumele sesabe iNkosi. Ungazi sabi wena sabe iNkosi eyadala umuntu.
Umnumzana Donaldson Mabutho, mukansila akawadi 9 kobulawayo. Limze xoxa lapho ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7. Umncintiswano omkhulu womdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu amashumi amabili lane 24 awezwekazi le-Africa azanqikelana khona ebanga ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Africa. Kubika u-Ezra Chizasbanda owe-Studio 7.
Umncintiswano lo ulindwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bezenguqu emhlabeni wonke jikelele. Kusasa ziyakhala phakathi kwe-Ivory Coast kulilizwe elenzelwa imidlalo ye-AFCON ka-2023 inqilana leqembu le-Guinea-Bissau. Umnumzana Omega Sbanda wakaba ngumsekeli weZifa uthi imidlalo le izaba mnandi.
Ye ikhanya izaba mnandi, khangela phela amathimu angezelelwe ukuthi abe maningi. Kuzaba le midlalo emangalisayo, ngikhangelele amathimu amakhulu azadlala laphana. Mina kodwa ngikhangele kithi eSouthern Africa ukuthi ngibone ngani iZambia izasimelela ne-DRC izasimelela. Umfana wakithi lapha eSouthern Africa uPatrick Daka ngikhangela ukuthi uzasebenza sibili atshengisele ukuthi yena udlala ku-Premier League ye-England.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders njalo wake wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors eZimbabwe uJoel Luphahla uthi la maqembu akhe wakhalela ukuthi azanqoba kwinkezo le ye-Africa.
TP Senegal nama-players abo Sadio Mane nabafana la yenza ifaka khona phana, I think Coach Bruce he's doing something good there in South Africa. Dark Horse asingeke siba rule out bale young squad.
UJeto Ndebele wemambala ePlantlaye umelelele imidlalo ngenjabulo enkulu.
Sikhayelele imidlalo emihle kakhulu, sibona ama-player amaningi e-Africa adlala overseas, siwabukele dlala khona lapho eduze. Hayi mina bengikhayelele ukuthi maybe Senegal ngawina ngoba hayi ila ama-player amaningi asi alama qualifications ashaba aseke awina ku-Champions League njengabo Sadio Mane labo Koulibaly.
Kulabadlali abaningi abakhangelelwe ukudlala ezinge eliphezulu kulimdlalo u-Ashley Perry laye ulomdlali wakhe amkhangeleleyo.
Mina ngiyifan lika Sadio Mane odlala eSenegal and bona ngathi ngendlela adlala ngayo Senegal ile chance yokuthi iwine i-AFCON.
Owesifazana olandela ezenguqu kakhulu uBuhle Ncube uthi uzabukela imidlalo ye-AFCON ize yephela njalo kulamaqembu awakhangeleleyo ukuthi angakhathaza kulo umdlalo.
Engikhangelele ithimu enjenge-Egypt kule nto engichaza ku-Egypt angithi ngizayimention ukuthi ngikhangelele ithimu enjenge-Namibia. There's something again nge-Namibia engiyikhangeleleyo ukuthi bazayenza njani. Looking at i-league yabo is not that competitive, you know, but they've managed to find this, themselves AFCON. So ngikhangelele Namibia ukuthi mboni ithi zayenza njani.
Amaqembu amazwe e-Afrika ajayele ukuba lithumi lasishiyagalombili 18 kumncintiswano we-AFCON kodwa lo nyaka angezelelwe aba ngamathumi amabili lane 24. Iqembu leSenegal yilo eliphethe linkezo ye-AFCON abayinqoba ngo-2022. Akwazi ukuthi yozala nkomoni lo nyaka. Ngimele Studio 7, igama lami ngenze Jesus Banda.
Kichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday 7 sokine. Waza Waza.
Uhlelo Waza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba ele khubula Super Sounds. Leli qembu lidabuka eBinga kodwa licula likwele South Africa. Lapha ke namhla liphete idlalati lalo elisha elele sihloko esithi umuntu kazana. Nangumkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ngithe ngembingelele igama ngwane lenyoni insuka ebhinga esigabeni sasekhokoloza. Ya ukucula ngiqale 2022 ngirekode i-single track. Ngama single track amavili le album eyodwa.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ya abangathanda ukuthenga umculo wethu bengasibamba enambeni ezithi 069 300 5401.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Hayi, abalandeli nithi beqhubeke besupporta. Sicela isupport kakhulu, support.
Lethemba lokubali ukholisile umculo wabafana bekhubula Super Sounds abakade bekuhlelo lwethu Woza Friday. Kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana bakwethu ku live talk lamhlanje sikhangela ezemidlalo yenguqu, sigxile kakhulu kumncintiswano wamazwe abensundu owe Africa Cup of Nations AFCON oqala kusasa mhla ka 13 zibandlela kwele Ivory Coast. Isikhathi sethu asavumi kubana siqhubekele phambili bakwethu, kodwa ke singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. AbeZANU PF bathi bayasekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukubana ele Israel libulala amahlayana izizalwane zePalestine. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Ukulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.